Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Agula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa awespeed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama lines akana emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ukuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Stagecoach Instrument 129 omnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugxileyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lumthetho we-SI 129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku uMnumzana Kazembe Kazembe ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lomthetho we-SI 129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limtshina kube le mitshina njalo eboniswa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa benhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe PAS bathi ukuphuza kukahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe-SI 129 osule minyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele ukuqonga kwenani labalahlekelwa yimpilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye-PAS emhlukulweni weMandebeleni uMnumzana Norbert Mafu ulandisa kabanzi ngalokhu.
Agula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa awespeed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accident lines akana emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bafaka ama speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edalela ephalamende balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mithetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
UMnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabachayeli bezimota ezithwala uzulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abachayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le, umnumzana Tiney Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mchina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhweba uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edalela eParliamente ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iParliament ibize uminister wetransport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lokudlelwano between iministry of transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubo esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokuchayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Esizalwane sedolobho lakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa unobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufike lwaze lwedlula engalibonanga ngoba itshwane emzileni ukuthenga amafutha emota.
Akunzima lonyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akula lutho, akula nto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolo ngiqedi ilanga lonke nilayine lifuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngiyithole dololo. Hayi into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kodwa akwehlukene hei ayinto izinto ziyabhethi hayi izinto zakhona phela zisathola kanje yakudala lapha nokuthi sasikwazi ukuthi hayi uma-24 saba umzuzwane welanga enkomponi yami so hayi into zakhona vele azisafanani vele so kuthule kuthezwi amaredio asakhalakhali kathi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa ngu-Jane Mthupha wayesokuba kungani engazange ekhwabithe ikhisimusi yalo nyaka.
Khisimusi ibibhowa shemo ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatsha u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemo ukudla yonke into nje esingelakho. Imali asilayo ukudla kukhona kodwa kuyadula.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Hayi bekulilanga nje lifana lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangkhona zithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi ikhisimusi asiyibonanga vele sijone silele kuphela.
Ukholenari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lwekhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Angiyakholisanga lo yisizo. Hhayi okunye kwade kukhona ngizame ukuncengisa ukususeka ngo-January up to November lokhu ngigcina mbijana.
Unothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu lekhisimusi isikhathi sokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lonyaka yena akakakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura. Ama-vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi. Sesilethelwa amajojo, sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi akukho right lokhu.
umasipala wedolobha lakobulawayo uvuselile uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi amazinga amanzi asendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yimbangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthakazelela usuku lwekhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga lekhisimusi ngenxa yokungami ukuhle kwamnotho welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu uvame ukujabulela ilanga lekhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amarediyo ukuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga lekhisimusi bekuthule kuthe gcwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke utsho ukuthi lilanga lekhisimusi. Umnumzana Dennis Moyo oenyandeni uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto nje, abantu bamaphandleni abantu abaningi asisebenzi. Badlala likhisimusi kodwa sayidlala nzima, sabonga ukuthi kulelanga nje likhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni unkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zekhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphe. Hhayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu, asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lo nyaka ikhisimusi bayidingeka kubo makhelwane.
Hayi, ikhisimusi yalo nyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siye phongudla sindawonye. Izinto uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sihlezi silendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungase bantwana abasebenza kule South Africa belizadlula njengawo wonke amalanga ikhefu lekhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sedlule, so okusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona legoli ababuyile, yibo nje ababuye lokuyigrosali.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole iziphi ezitheneyo abaziphiwe ngunkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathola izipho namhlanje ba 56 to 60 masesihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zekhisimusi, especially intandana selabani ozozinakekela. Nami ngithi ndlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudala ukuthi abantu abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu behluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona. Ngenxa yefuel akusekho kuhamba, abantu sebepakile. Ungakhangela mina bemvile lami lohambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengizwela amafutha. Abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezi moto ezithwala uzulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni ngingu-Albert Ncube.
Okay.
Leli
Sikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagombi amane omhlaba eze ukukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhosi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaqoqela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma ochasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwe Avoca Culture Center eSilabusi, iveli Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lokuqala. Ihlandla lokuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ecouncilini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-kist e-golders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana ogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicele izibusiso. Izathi lelo hlandla selivulele eGodlwayo Development Indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulumi futhi zikhuluma ngokuthi ama state of education kogodlwayo, sibe le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ekwezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kanti kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwinto okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli iGodlwayo Development Indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshuzwa ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lomjako wamabhayisikili, i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league igodla, soccer league net, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uGSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasekuqedele lohlandla sesingena lapho kunikwa khona ama-awards, kuzabe la ama-awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele igodla soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors balethile ama sponsors ama awards i-TripleM, omaranda, amajanki, mavuna bayabekhona lama sponsors benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela igodla soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodla abayenze kuhle ezintweni ezithiyeneyo, kumidlalo ethiyeneyo, kumahlandla athiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphetha, enyakeni edluleyo sifuna ukunanzelela abantwana bakogodla abayenza kuhle ngehlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kosiwe abantu bedlelana ndawonye, kuxoxiswana, abantu bedobha inyama, kudliwa ngumcimbi phela kagodlwayo. Ihlandla lesine lelo. Hlandla lokugcina lesihlanu kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala imidlalo, sorry, kusenziwa i-music. Kuzawe i-music gala, iGodlwayo Music gala, iGodlwayo Music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist oJazz Maravino, Madlela, uSikobokobo, oBhamuzi, oDivi, bonke abahlabeleli othathanzipho bonke bamkenze abahlabeli labo lesidumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke lapho futhi kuzaba le toilet kuqale kuphokiswane abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi lilangelo labo lelise kakhulu
kuqalisa isikhathi bani kuphela isikhathi bani
sikukhangelela ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9 kuzaze kutho ukuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokucina le-music i-music gala izaba lihlandla elizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa izinqumo ezabutho kunjwa kusasa asihlangane nento engisikhukhukazi sigola abantu abaso sizabe silazo izinduna zethu ubukhokheli bethu sethi gwaqa eyavoka kanti abanye lilandelele kufacebook kubo-twitter sizazama i-live streaming kufacebook hambani kufacebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo likhangele ibizwe elithi Nkululeko Juma sikhonaphana sikhoqile umcimbi kagodlwayo asambenini sikhangele khonaphana sabe siliyazisa sili-updata ngoba onke ama-proceedings abe senzakala
lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqindi Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi seKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe Islamic State bathi yibo abanelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beLibya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga leKhisimusi udlakela olunje soluyimvama kwele Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni lesayiseli kwele Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngosi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu leKhisimusi belingamnandi njengenjayelo ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kwele Zimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngomnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani. Kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngise Johannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mamfika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye fuel, fuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe this time Africa has failed me. Unzima ama sinto zikwelile bafuna ama bond bafuna ama USD lama rand manje kunzima ukutholakala lapha. Iyathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference angkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu akunzima shame Africa.
Umnunzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya umnandi.
Chisa mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma-private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithumba lalo liqala liboyile liphakathi kuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi private sector baku diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa iconstruction ngani ukuhamba kahle. Lemgwaqo ngingabona emgwaqo from eGwandu siya lekhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo mawabeni.
Ngubuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Kumbi. Bethi zospenda Xmas time lefamily yami. Ay manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukuthola nje right drink.
Ukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinelwa. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Ukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isitudio 7 igama ngeza Jesus Banda.
Lo ka Jays Marabini ehamba lomkhosi lo Dumi Ngongola besithi ikhisimusi kudlalate labo elithi Ntunjambila silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Hayi ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhla. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.